Sithole ama-reports lapho ukuthi kulabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha, particularly laba abalahle izithupha ukuthi phabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi kuthiwa imitshina yangikhona, like for instance I think he talks okule registration center eMathibisa, akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abanye, iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina siyabe sikhangelela ukuthi ikakhulu lanxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo, so they expect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezincwadi, ukhansila iyabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esiyabe sisesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini, njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike ya-announce yayithengo ngenyanga lezayo eka-Okthoba, but singazi ngoba thina as far as our concerned uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one, kumele ukuthi nxa imitshini isikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing, and also enye into ekumele yenziwe, kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani. Ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto ze-technology. Abantu bona laba abazafumele befundiswe ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni, kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October, u-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike, but akukabi le-training, akukabi le-pilot testing.